into edanisayo kakhulu koloku isihlako lesenzekeleyo bona ukuthi khona nje abantu sebethanda izimali ngendlela engasiyo angazi kumbeyiswe kuyokugcina kwelizwe ngoba le into ezisubuhlungu kakhulu ungakhangela ukuthi khona la khona apha abantu nje eZimbabwe bayaphuma besiya kwamanye amazwe bengakwazi ukuthi baya ngaphi kumbe ikudubeka okunjani osokwenza ukuthi khona abantu bayenze lokho abakuyenzayo so into edanisayo ezisu ubuhlungu kakhulu ukuthi nikhona abantu bafa nje mahlayana
iZimbabwe ibikwa ingenye yamazwe angaluphathi kuhle udaba lokuhamba-hamba kwabantu bakwamanye amazwe ngaphandle komthetho esingathi yi-human trafficking ngitsho lo phenyo olwenziwa yimelika luyakuveza lokho ukutholakala kwezidumbu lezi kungaba kugxilisa lowo mbono yini okuthi hhayi ngempela iZimbabwe kayiluphathi kuhle udaba lwe-human trafficking
ye mina mbona engathi khona okwenza ukuthi khona kwenzakale khonoko ukuthi kube imbe iZimbabwe ibe nje yi-trace ngathi yi-transit yokuthi khona abantu badlulela lapha babe bebona ukuthi khona i-security yethu lapha i-week 1-2 not that i-week as such ikuthi khona i-security service yethu bayasebenza yebo but badanile kabasebenzi ngomoya lwana ukuthi khona ngifuna ukuthi khona ngisebenze ngoba banendlala so uhulumende ufuza abakhangelisisa abantu bonaba ungakhangela into eziningi ezenzakalayo lapha eZimbabwe awufanelanga ziye zizenzakala ne-security for services ngoba kathesi ungakhangela ukuthi khona ama-robberies ungathola ukuthi khona ama-security services wakhona kathesi abantu baphongukudlulana lapho ama-security services laba ababanjiweyo ngabantu nje ukuthi bahlanganile nabantu abafuna umsebenzi so bangabe kade bephumisa imali khonapho kube kuzaphonga ukuba ngenye into kubezuphonga ukutholakala ukuthi khona ngabantu abazifeleyo so it's lack of security akula enye into engayikhuluma kakhulu ukuthi khona kungaba kuyini kabasebenza amapolisa lamasosha bethu ngendlela kufanele basebenze ngayo ngoba bayakhonona.